Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kuMpandula 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sibe singawucabangeli ukuthi eZimbabwe sinabantu esibabhadalayo ukuthi besigcine kuze sibe safe. Umuntu enganyamalala for 3 days engazakali ukuthi kungaphi. Esikufunayo khathesi okokuqala ukuthi laba abakuma-offices alamandla sengenele bemdinge bemthole ngokuphangisa.
Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa kumkhokheli wenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospital Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapho ngoba bengibhalelwe eclinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo. Ngisiyabona odokotela ngile sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi, bathi bona abasebenzi.
Izakhamizi zedolobheni lakoBulawayo eziye ezibhedlela kuyadinga usizo lokwelatshwa namhlanje bezikhala ngokuthi azilutholanga, abanye bephindiselwa emakhaya bengelatshwanga. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokudinga udokotela Magombeyi ena othunjwe kusukana ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso emela ilungelo labo abasanda kugqiba izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo ukuze kube lalamuhla lokho engaziwa ukuthi ungaphi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugceleyo.
Ngokukhala umsebenzi kwabodokotela, isimo ezibhedlela zeHarare siqhubeka phambili sibonakala ukugoqela eHarare Hospital leParirenyathwa. Izigulane ziyaphindiselwa emakhaya zingalakulatshwa, abanye lokhu behlezi kundwendwe zokumelela ukuthola usizo lokwelatshwa. Abongibo abasebenzayo kodwa labo basebenza ngesidensi abayithi yigoslo, ngoba odokotela asebele minyaka besebenza ama-senior doctors labo sebemanyelela labo abasanda kugqiba izifundo ngemva kokuthunjwa kuka-Dr. Peter Magombeyi. Odokotela bebengasebenzi namhlanje bekhuthaza uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokunyamalala kukaMagombeyi aze atholakale, njalo betshengisela izibhedlela zeHarare leParirenyathwa bekhalaza ngokunyamalala kukaMagombeyi iholo eliphansi abalitholayo, kanye lokuthi sebesesaba ukubuya emsebenzini ngoba bengasela themba lokuthi uhulumende ngabavikela nxa bengahlaselwa yilabo abathumbe uMagombeyi. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abasanda kugqiba izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Anele Bebe uthi ukuthunjwa koyedwa wabo yikuhlaselwa kwabo bonke.
Njengabodokotela Zimbabwe yonke eHarare lakoBulawayo namanye amaprovinsi ama-district, kuthatha komunye wethu kuthatha kodokotela wonke. Njalo besingawucabangeli ukuthi eZimbabwe sinabantu esibabhadalayo ukuthi besigcine kuhle sibe safe. Umuntu enganyamalala for 3 days engazakali ukuthi ungaphi. Esikufunayo khathesi ukuthi laba abakuma-offices alamandla sengenele bemdinge bemthole ngokuphangisa.
Lokhu kugcizelwe ngumsekeli womkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro, yena othi ukutholakala kukaMagombeyi kuphela akusoze kubabisele emsebenzini.
When we are capacitated to go to work, I'm sure you know we still have negotiations going on with us.
Lokhu kutsho ukuthi sizabuyela emsebenzini nxa uPeter Mugombeyi esebonakele, njalo nxa inkulumo zeholo lethu lohulumende seziphelile.
Umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe namanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende ucabangela ukuthi kulesinye isandla esebenza ekuthunjweni kwabantu sijonge ukungcolisa isimo selizwe. Utsho lokhu ngesikhathi umthunywa oqhakathekileyo wenhlanganiso yomanyano wamazwe yomhlaba e-United Nations u-Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Assembly and Association umnumzana Clement Nyaletsotsi Vole esiza kweleZimbabwe. Kunjalo nje kule mbiko esaveleyo enkundleni zokuxhumana nokuzilibazisa ebulenjeni ezifana leFacebook, iTwitter leWhatsApp kanye nakumaphephandaba kahulumende ethi ukuthunjwa kukaMgombeyi kungabe kuyindlela yokuzama ukungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uDr. Bebe uthi le yimizamo yokuvala uZulu amehlo ukwenzela ukuthi angananzeki ukuthi uhulumende sehlulekile ukuthola lezo ziganye.
Mina sikubona kuyikuspreada kwamanga nje ukuzama ukuvala indaba eyenzakalayo ukusekela ama-excuses okungadingi uDr. Magombeyi ukuthi bevale ukuthi uthethwe ngubani njalo ungaphi. Mina esikukhuthaza abantu ukuthi nxa sesiqhubekela phambili sicela abantu beshare information eqiniso ngoba sikhuluma ngomuntu ongabonakaliyo esingakwaziyo ukuthi ungaphi njalo kumele abantu benze izinto lezi becabanga ukuthi lo ngumntwana womunye umuntu ongabonakaliyo.
UDr. Mathi Shoko umunye wabakade betshengisela uthi akanawo amazwi okuchasisa ubuhlungu akuzwayo ngokunyamalala komunye asebenza naye.
I'm overwhelmed with so many emotions, but most of them are just, to sum it up, I can say I'm in pain. Imagine
angila manje ngoba kungidabula inhliziyo. Ngicabanga ukuthi uPeter elemuli umnewabo omunye umuntu. Njalo mina njengomuntu wesifazana ngicabanga ukuthi pho ngilo wami umntwana ngingezwa njani ngingezwa kuthiwa uthunjiwe. Kuyadanisa sibili.
Ukuthunjwa kwaMgombeyi sekukhumbuze uZulu ngokuthunjwa komunye owayechothozwa uhulumende njalo intethe izindaba uyita izamara yena usele iminyaka engaba mine enyamaleli. Lokhu sekuchothozwe njalo libandla le-MDC lona elikhuthaze uhulumende ukuthi avikele uZulu kuzehlakalo ezifana nalezi. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Ngosenjalo uhulumende uthi useqinisa imizamo yokudinga uDokotela Peter Mgombeyi. Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezomvikela umnumzana Owen Ncube emhlanganweni lentathela izindaba namhla. Umnumzana Ncube ubekhatshwe ngezinye iziphatha amandla zikahulumende ezivalisa umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema. Lo mphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiya Mawuyo njalo uthe uhulumende uzadingisisa njalo ukuthi ukuthunjwa kukadokotela kwenziwe ngubani. Ukuhlaziya la amazwi kanye lakhulunywe ngomnumzana Sibusiso Moyo ukuthi ukuthunjwa kukadokotela Magombeyi kungabe kwenziwe ngabomo, sixoxe lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Odokotela baqhubekele phambili ngokungayi emsebenzini namhla kulandela ukutshengisela abakwenze izolo bethi bafuna ukuthi uDokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo akhululwe ephila njalo iholo lwabo likhutshulwe. Izigulane ebeziye esibhedlela sempilo kanye le-UBH bebephindiselwa emakhaya bengahlolwanga ngenxa yokuswelakala kwabodokotela. Unkosikazi Senzeni Msipha uthi ubemele abone uDokotela kodwa uthole bengasebenzi.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapha ngoba bengibhalelwe e-clinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo ngisiyabona odokotela ngile-sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi, bathi bona abasebenzi. So kuba nzima kithi ngoba impila kahle zethu sesisengozini nginje, so infection yona le angikwazi siqhubeke siyangaphi. So besicela bakithi uhulumende akhangele izikhalazo zabodokotela ukuze lathi ngapha sinakekelwe benelise ukusisiza ngoba sesisengozini.
Omunye wabongi esibhedlela sempilo koBulawayo unkosikazi Jackie Maseko uthi akusebenzeki odokotela bengekho.
Umsebenzi usisiba nzima ngoba sisebenza ndawonye labodokotela kodwa okwakhathesi abakho emsebenzini ukuthi baphenduka nini asikwazi. Hlupho olukhona yikuthi sisebenza sikhawuli kwenye indawo asenelisi ukuthi siye operator abantu. Ngakho abantu abasengozini ngomama ababeletha nge-C-section asenelisi ukuthi sibancede.
Unkosikazi Nancy Ncube oke waya esibhedlela se-UBH uthi kalutholanga usizo esibhedlela ngoba odokotela bengekho emsebenzini.
Namhla besiye review lo mntanami UBH waqamuka ingalo, kodwa ngiyadana kakhulu ngoba sithole odokotela bengekho. Khathesi le mali zokuya kuma private surgery abo asilazo ngoba bayabe befuna ama US esingaholiyo. Khathesi kunje umntwana ngiyamthini bakithi, kumele akhangelwe ngudokotela. Uhulumende kabe lozwelo bakithi ebantwini. Amina nisakwazi, khathesi na umntwana ngilaye lapho uyabubula. Akalancedwa, akalani, akalani, lami nginjani, ngisebenzi, ngihlalele.
UZulu obeye ezibhedlela ezinkulu zakoBulawayo empilo le-United Bulawayo Hospitals uthi ngempela odokotela lokhe bengasebenzi. Lokhu kungemva kokuba izolo bekhulume kwabasobala ukuthi abasenelisi ukuqhubeka besebenza ngoba inkokheli yabo ithunjiwe njalo leholo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngakho-ke bazaze babuyele ngemva kokutholakala kuka-Dr. Peter Magombeyi leholo likhutshuliwe. Abantu ngakwelinye icele baveza ukudana ngoba bekhala ngokuthi impilakahle yabo isengozini njalo abasela themba lokuthi abasesibhedlela bazasila. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lapho-ke besilethulela udaba lapho izakhamizi zedolobheni lakoBulawayo eziye ezibhedlela ukuyadinga usizo lokwelatshwa namhlanje bezikhala ngokuthi azilutholanga lolu sizo, abanye bephindiselwa emakhaya bengelatshwanga. Nakwelinye icele amapholisa abikwa ivimbe ukutshengisela kwabodokotela labanye abakumsebenzi wezempilakahle bekhonona ngokunyamalala komunye wenkokheli yenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi yena-ke obethunjiwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ukuhlaziya udaba lokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lamazwe kahulumende, sixoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
I-history or imbali yezanu uma sibheka ekuqaleni, even ngama-80s izanu isazungena power abesabuka, baye baba nenkinga yokuthi baba namathori amanani ayethavela abantwana babesakhula abelungu bethavela besiya e-Victoria Falls. Bathunjwa, kwaqanjwa amanga kwathiwa nguJoshua Nkomo nama-distance akhe ababathumbileyo. Baze bathunywa abazali babo bathe ma balandela besiza babezobadina. Badayirekthwa endlini kaJoshua Nkomo. You can imagine ukuthi waya ngekangakanani umuntu omdala. I-intention yokuqida lelo gazi kwakuyukuthi ungcoliswe igama likaNkomo international, especially ukhangelwa belungu njengoba wawaziwa nje abantu ababekhontrola ilokhu zenizinto. And befuna nje ukuthi bakhumbuze abelungu ukuthi uJoshua Nkomo lezapho bake wabawisa amaframatshini ama-civilians abama-viscounts bawukhangela imbali yezapho. But abantu babesazi icharacter kaJoshua Nkomo babezazi ukuthi wayengasaphotha ama-distance, wayengangeke abulala abantu aba-innocent ngendlela ezeyena leyo. So kunzima ukuthi sithi thina kungaba nesinye isandla esenza into enjalo. And i-opposition ngokuyazi ekhona manje ayikafiki kulelo banga lobudlwamvama. Abantu abalanje banathanda ukugijima besenza ama-demonstration ngoba ngathi nato sikhathi sibhalala ma-tourist. Umnakagwa nguye owayengu-minister of i-local intelligence ukuthiwemba emaneja i-local army eboBulawayo. So this you can see now ma also usudingisisa ukuthi kambe kungalokhu ngekho okushaya amanzini.
Kuyikuthi ayisilo ibandla lezanu p f kumbe uhulumende, kungabe kungubani? Kungabe kusenzakala ukuthi badabukene phakathi kulamanye amacele yini engabe senza lokho ngemva kwabo, kumbe abe-G40 njengokutsho kwabo kuqala?
Siyabantu bangaba u-G40 asothayi be-politics yabo le. Umuntu umedala uku-ekta ngendlela ethize uyabukwazi ukuthi lolu lunyawo lukabani oludlulelayo. So it's about the IAS, it's about the Lama intellectuals, about the Batan, and so on. The Lama Socha, Ile, Okta, Lako, Tebusaman, the Masota, you are one who bought Kalabas. It's about the Abu Sumban, for no. It's about the Abu Kres Kabe, Nabo, Jonathan, Nabo, or Umdurumka. Is Amuan this statement so with two summer exercises? These guys never change because this is the politics of our eight. We to the Alpoma Luna, Naboma Ben, Nabongo, Nabotabem, which particularly is the Abanda Tarabe, they would to Manuan Kangu. The politics is that.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu incwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Yebo, mfakazi omuhle okhulumayo ngumike hobe umsakazi wase Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection no 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuthunjwa kuka Dokotela Peter Magombeyi labanye abantu kwele Zimbabwe. Nxa lifuna ukwengena kuhlelo sithumelele imlayezo lo kunombolo ethi +12024650318. Ngiyaphinda njalo +12024650318. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Israel bebevota namhlanje kukhetho lwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo olokudinga umkhokheli walelo lizwe. Inhloko kahulumente ekhona manje uBenjamin Netanyahu uchikilisana lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uBenny Gantz. Lolu khetho luphindwe ngemva kwenyanga eziyisithupha ngemva kokuba uNetanyahu lebandla lakhe behluleke ukuthola izihlalo ezeneleyo lokubumba uhulumente. Inkosi yakwele Saudi Arabia uKing Salman uthi ilizwe lakhe liyenelisa ukuzivikela nxa lithe lahlaselwa. Utsho lokhu ngemva kokuhlaselwa kwesitishi samatanka amafutha ezimota. Uqhubekeyo esithi amazwe omhlaba kumele ajezise ilizwe elenze lokho elingaba ngele Iran ngoba izikhali ezisetshenzisiweyo zilungiswe kulelo lizwe.
Ukusilela kwemali yephepha sokufike kusibanga esibi ngesikhathi abanye osomabhizimusi bebhadalisa umthelo omkhulu kulabo abathenga ngemali kamakhalekhukhwini. Ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwemali kulandela ukususwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe lanxa abanye osomabhizimusi belokhu beyemukela idola leMelika leRand leSouth Africa okungaphandle komthetho. Osiphatheleni labo babikwa bebhadalisa umthelo nxa umuntu efuna imali uqobo lwayo, hathi ekamakhalekhukhwini osekwenza ubunzima obukhona buphindwe kabili. Ukansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume uthi kuludubo elizweni ngokusilela kwemali.
Imali cash leyo kubizwa kuthiwa yibond ayibonwa, ayibonakali. Ayikho elizweni, ayikho emabank. Itholakala nje kuphela kuma black market emkhotweni. And nxa uyithola kwangapho iyabidura kakhulu as compared to ama rates esiwathola ku transfer la ku RTGS. So abantu bengaze behole imali yabo kuthiwa ngama bond. Ungaye bank usithi mfuke uthathe imali yami eyafakwa ikampani engiyisebenzelayo. Uzezwa kuthi asilayo leyo mali, hamba uyisebenzise ikhadi. Uyenzi plastic money. Kukanti kulama fueling stations indawo ezithengisa khona amafutha ezimota abangasafuni i-transfer kumbe i-cash or any other form of payment sebedemanda i-cash yona ngokwayo ningatholakali. Mhlawumbe ngangidriver ngivela eMashingo ngafika kwenye fueling station esema reserve nje e growth point ngathi mfuku ukuthenga ifuel ngathi ifuel silayo sibili but sifuna icash yona ngwani so ayisimo sibe eZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi abaphila ngokuthenga bethengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi isisindo semali sehle kakhulu kumalanga amalutshwana asanda kwedlula.
Hayi mali kunobunzima inkinga ekhona ukuthi umzana Gandhi yesingathi RTGS ngelalipondi liwe okumanganisayo amalanga nje ambala adlileyo kuba kunje nje nxa lawa abe ekuthi bathengisa imali black market irate ibiza abo 15-16-17 wakhayela irate yangona ikhufuke kakhulu nje amalanga ambala adlileyo kutsho ukuthi honoko-ke sokule demand so imali isidingwa kakhulu umuntu wonke ngokunjalo-ke sokuzaba nzima ukuthi imali itholakale.
Ingcwethi yecubungulayo zomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi lanxa imali ingatholakali emabhanga emkambo wensitha iyatholakala kodwa isifakelwe umthelo.
Liqiniso ukuthi imali kayitholakali singathi umabank kodwa imali iningi kakhulu ebantwini abayithengisayo ngama-percentage amaningi kakhulu besenzi epokesi. So ungahamba e-bank uzathola ukuthi either awutholi lutho kumbe bayakunika imali engatholi lutho ama-$20 kumbe ama-$40 kodwa nxa ungaya emkambeni laphana kuyi-informal market bakhona abantu abathengisa i-cash besebenzisa awo ecocash kodwa becharge ama 40-50%.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kwethula umbiko othi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa ukuthi umkambo wegwayi eliyilo elitholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe usandavalwa kodwa ingcwethi kwezomnotho ukutshera uyakulandula lokhu.
Imali ayiqalanga ukungabi khona lamuhla. Igwayi siyazithengisa mnyaka ngomnyaka kodwa imali ayiqalanga ukungabi khona lamuhla. Uzakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelileyo imali ibingekho. Isindo semali sitshengisa ukuthi akula production enzakalayo lapha elizweni. Ukuthengiswa kwegwayi ingaba yisizathu sibili kodwa iqiniso yokuthi akula production enzakalayo lapha elizweni olungayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi bathengise izinto phandle kwelizwe bazuze i-foreign currency. Yikho isisindo semali siqhubeka sisiwa lapha eZimbabwe.
Idola leMelika selithengwa ngamabhondi alichumi lasithupha emkambo wensitha ezidaladini. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abantu elizweni jikelele bakhala ngentengo yempahla lokunye okumqoka empilweni khona osokukhuphuke ngesilinganiso esethusayo. Lokho kulandela ukukhwezelwa iholo kwezisebenzi zikahulumende okwenziwe kuyonale inyanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota ichukela kanye lokunye okumqoka. Ukukhwela lokhu kulandela ukukhwezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende. Omunye osebenzela uhulumende ongumongikazi unkosikazi Linda Masuku uthi kasaboni ukuba ukukhutshulwa kweholo kungaba yimpendulo mhlawumbe ukuguqula imali esetshenziswa elizweni kungaba yisisombululo.
Ingenile sibili imali izolo le increment le efakwe ingenile but masikhangela emashopu izinto zikhwelile impuphu ikhwele yaba ku-54 kufana lokuthi nje kuhleli kufana loba kungangezelelwa ngoba izinto zikhwelile emashopu. Okumbena mhlawumbe kukhishwe lona ibhondi kufakwe imali-currency engxe kungaba ngcono ngoba sibona ngani kube kungezelelwa umkholo kuyabe kufana ngoba ama-prices abe lokhe ekhwela ngcono sikhiphe lona i-bond kufakwa i-multi-currency.
Unkosikazi Alice Ndimande ongumthengi ukhalaza umongameli ukuba alungise umumo elizweni ukuze intengo zingaqansi mihla ngemihla.
Niyake ngithi ngene kule shop ngibona ama price. Ngithi ke namphume bona pa ngiyakonfirm kule ya. Ngibone lapha na ihigh. Ngithi sengibuyela lapha ngithole la wose bekwesi. Angikwazi ukuthi ninazihlobo likubona njani. Mina bengikhala kuyena ubaba. Yena onguye umuntu ngameli. Uthi bakithi ngeke asizamela yini plan yokuthi abone ukuthi izinto ziyehla. Noma bakithi sizagcina sokuyilizwe lesomandla. Noma imali yangkhona kayikho. Ekhokesha yangkhona ungabalayo ukuthi uyathenga ulutho luyabe luqhansile.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo unkosikazi Silibaziso Dube uthi ukhathazekile kakhulu ngodaba lwentengo.
Mina azizinto lezi kuyangihlukumeza emoyeni ukukhwela kwezinto lokhu. Kunje nje imali asisakwazi ukuthi sisebenzisa yiphi. Thina singelabantu abaphila phandle. Ibhondi vele liyasihlukumeza kakhulu. Ngoba ibhondi alisathengi lutho. Khathesi sokuphila abantu abalabantu abasediaspora. Thina sinje siyahlukumezeka kakhulu ngendaba le yemali. Siyacela shabe sizamele indaba yemali ukuthi at least kumbe ngabe basilungisele imali yethu everyone ethengayo. Ngoba le yethu ayithengi, ayithengi shemu.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla kuyona le iviki. Lokhu kungemva kokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo. Iningi labo belithi sekufana ukuba iholo lokhe lingakhuphukanga ngoba intengo iqansile njalo. Abanye bekhuthaza ukuthi kuguqulwe imali esetshenziswa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Themba likholisile lokuzwa lapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo uDokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo. Izakhamizi zedolobheni lakoBulawayo zithi azenelisanga ukwelatshwa izibhedlela ezifana nale UPH ngenxa yohlupho lolu olukhona. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.